So we see card descend up with VOA in the valley.
Lami ngibonge u Ivanza Zininga obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalibuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 29 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Tsamisa labalandeli bakhe bayazikhohlisa ngokuthi bafuna ukhetho lwenziwe kakutsha. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu e-Amnesty International ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe olokuhlukuluza abaphikisana laye.
Kulabantu abanjengabo Sikhala, uDobhu Sikhala, olokhu ethonisiswe njalo kungapheli, olokhu engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo sikhuluma nje.
Amapholisa athi sokubuthwe abatshayeli abedlula 26,000 abephula umthetho phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle.
Niqiniso ukuthi kade bekhangelele ama-public service vehicle lapho abahamba bengala amaphepha akwanileyo emgwaqweni, kanye bekhangela laba esingathi thina ngabo windi.
Kodwa abanye abatshayeli bakhala ngokuthi lolu hlelo ngoluhlukuluza nje uZulu.
Akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezimuli zabo, bahambise abantwana esikolo, bathole imali zokubhadala ama-rent abahlala khona, bathenge lezimuli zabo njalo ukudla, baphile abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Tsamisa labalandeli bakhe bayazikhohlisa ngokuthi bafuna ukhetho lwenziwe kakutsha. Ekhuluma izolo emhlanganweni wedale elimqoka lebandla le-ZANU-PF ele-Politburo eHarare, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi angalaleli labo abaphupha libalele. Umnangagwa uthe inkokheli yebandla lakhe sokumele ibophe ziqine isungule inhlelo ezizathuthukisa impilo kaZulu. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Tsamisa yena umi ngelokuthi uMnangagwa kasoze aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka-2028 ngoba waqilibezela kukhetho. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyandlodlobala elizweni, njalo ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe olokuhlukuluza abaphikisana laye. Linhlanganiso yethulela umbiko ekuseni lamuhla phansi kwesihloko esithi Human Rights Under Attack. Ithi abantu bayahlukuluzwa nguhulumende kaMnangagwa, kanti labo abazama ukutshengisela ngokuthula bayavinjwa kumbe ukubotshwa mahlayana. I-Amnesty International ithi inhlanganiso ye-SADC le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze kuqedwe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association.
Vele abantu babekhangelela into erongo ukuthi osengenile ngemva kwaMgabe uzabusa ngendlela elomehluko. Umbuso yiZANU-PF iyo ephetheyo, kayitshintshanga lokho eyiyo eyangena mhla ka-18 April 1980. Ngakho-ke kungatshintsha obusayo ovela kuZANU, kodwa impawu zeZANU zizabe zilokhu zibonakala. Yikho lokho okukhona, asingakhohlwa ukuthi inhlangano yezepolitiki esembusweni yiZANU-PF kungabe kuhluke ukuthi usekuphume umgabe kwangena umnangakwa kodwa iZANU-PF ayiphumanga. iZANU-PF lokhu isesihlalweni ngakho ke obekhangelele ukuthi kungaba lomehluko kube lokuhlonishwa komthetho lwamalungelo abantu ubekhangelele okubi kakhulu. Umnangakwa uhamba ezinyathelweni zikamgabe ngokuba bobabili bakuZANU-PF balandela inhlelo zeZANU-PF, yiyo indlela yayo iZANU-PF yona leyo.
Kodwa abeZANU-PF Ncube bathi kulo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba abantu bakhuluma intando yabo, kanti layo umongameli Mnangagwa simuzwe ekhuluma ku-United Nations esithi usegxilise umbuso wentando yeningi eZimbabwe.
Gasilo qiniso ukuthi abantu baphila impilo enhle eZimbabwe, ukuthi amalungelo abo ahlonitshwa, ukuthi bayakhuluma lokho abangabe bekuthanda ngesikhathi abathanda ngaso okuvunyelwe ngumthetho welizwe. Ungananzelela abantu abaningi sikhuluma nje njengamanje kulabantu abanjengaboSikhalo Job Sikhala olokhe ethonisiswe njalo kungapheli, olokhe engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo sikhuluma nje. Ungakhangela ukuthi abantu bavinje lwanjani inhlanganiso ezizimeleyo zivinjelwa njani ekusebenzeni, ungakhangela indlela ukhetho olubanjwe ngakhona, ungakhangela nje izinto eziningi kubotshwa njalo nje kwabantu babotshwe bakhululwe, ungakhangela ukuthi amalungelo abo avimbeleke njani, abamacembu aphikisayo azange bavunyelwe ukukhankasa ngendlela ekhululekileyo. Kuyakuvezela kahle kamhlophe ukuthi kakula nguquko ekhona kusuka ngo-2017 unyawo lokho lekungoludala lona liyana, kungabe kujintsha izicathulo kodwa umnikazi lokho emunye, lokho kucatshangwa ngendlela efanayo, lokho kusenziwa izinto ngendlela efanayo.
I-Amnesty International ithi kumele iSADC le-African Union zibone ukuthi amalungelo oluntu ayahlonitshwa eZimbabwe. Kahle kahle kuyini inhlanganiso lezi ezingakwenza?
Yebo, kambi inhlanganiso ezinjengabo SADC o African Union le United Nations zingakhuthaza amalunga azo ukuthi ahloniphe amalungelo abantu, kodwa lowo mthwalo ungwabantu bakulelo lizwe. Abantu beZimbabwe kabayeke ukukhangelela umsindisi ovela kwenye indawo, ngakho umuntu ozavela kwenye indawo, ayikho inhlanganiso ezavela kwenye indawo ezabakhulula ezatshintsha izinto eZimbabwe. Ubona kumele kube yibo abathi asifuni ukubuswa ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu, sifuna ukuhlonitshwa amalungelo ethu. Bakwenze kucace, bakusukumele khona lokho, uzabona ilizwe liqonda. Kodwa nxa ngabe begoqa izandla belinda umsindisi besithi ukhonozayo, khonozavela kuSADC, khonozayo zavela ku-United Nations, khona ozavela ku-African Union, kuzahlala kunje kube kubo kwedlula lokhu kuze kube nini nanini.
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe obexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Amapolisa athi sokubothwe abachayeli abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,000 ilizwe lonke jikelele abephula umthetho phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle. Elova inkundleni yokuxhumana eX, amapolisa athi iningi lababothiweyo abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 10,204 ngabezimota ezithwala abantu zingelamvumo, ama Honda Fit lezinye okuthiwa imshikashika. Kwabotshwa labo windi abafika phose inkulungwane ezimbili 1761. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association umnumzana Paul Makiwa.
Siyayibonga iprogramu le etrayona Tame the Traffic Jungle esithemba ukuthi siyibona ukuthi ihamba kahle. Liqiniso ukuthi kade bekhangelele ama public service vehicle lapho abahamba bengala amaphepha akwanileyo emgwaqweni, kanye bekhangela laba singathi thina ngabo windi, kanye lokukhangela eminye imithetho eminingi ekade ikhona ukuhambelana lemgwaqweni okungabe kuyephulwa ngabahambi abaningi nomuthi okuyephulwa yizimota eziningi. Sikhona lapha nxa sikhangele bona amapolisa lapha abenza khona ama roadblocks abo. Isicelo sethu ukuthi babe lalo athi ngama safety measures okufana nokuthi bafake i-sign police ahead, bafake ama drum amahle kanye lama cones amahle. Hajo kwesinye isikade bayaphonga udobha nje ama drum angalalo kupendwa nomuntu okukhanya ukuthi alani, begcine besebenzisa amathe noma ukuthi ama tire. Lokhu esithi thina akuhambelanile safety health environment. Leyo esikwazi ukuthi la isithole ku police charter. Siphezulu khona lapha sibona ukuthi sinama bus amaningi lawo angalama number plate, amanye angkhona angabhadeli noma lomthelo, lawo esingathi ayenzakale ukusuka ngo-2019 kuze kube namhlanje. Nxa ngikhuluma lama bus la ngikhuluma ngama bus undertake of Zupco. Ngokunjalo siyacela ukuthi uminister we transport lo minister of home affairs babone ukuthi abanikazi bama bus labo bayabhadala imfanelo ezimele zibe khona emabhasini wona la. Nxa singakhangela izihambi lapha lalaphana kanye labona lapha esingathi bona ngabanikazi bezimoto bangabe bephuza ukuthi bafike emsebenzini noma ukuthi baphuze ukufika ezindlini zabo, kodwa siyacela ukuthi kabe lokho bemanyane namapolisa njengoba uhlelo lolu lukhanya ukuthi lulondoloza imphefumulo yethu. Nxa sikhangela indaba yamafezi lapha lalaphana, abanye abantu bangabe sebefuna ukuthatha advantage ukuthi bacharge imali eningi, kodwa ke la sithi kulabo abanamaphepha ayeneleyo kaba yale lokho becharge imali efaneleyo, njengoba nxa sokunje babe sebeyenelisa ukuthi batholakale bethwala ama trips amaningi. Kulabo esingathi thina babotshiwe betholakale ukuthi basesedini elingasilo lomthetho, siyacela ukuthi bona ama operators wona la njalo, njengoba i Road Motor Transport Act iyavumela ukuthi kube nama meter detects nama 9 meter detects, njalo siyacela ukuthi uminister of transport yozona lezi moto ezingeze mshikashika makazivulele isango ukuthi zihambe zo register ukuthi ziyenelise ukuthwala abantu, njengoba lapha uhamba khona imoto lezi ezincane ezemshikashika kakwenelisi ukuthi kungene amabhasi noma amakhombi. Nxa sikhangele abantu abaningi abahamba emgwaqweni siyabona ukuthi bayawulandela umthetho, sokuzathi nje abalutshwana yibo abatholakala bengawulandeli umthetho. Kodwa ngenxa lokhu sithanda ukuthi sikhuthaze ukuthi umuntu wonke osebenzisa umgwaqo kazame ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni.
Lo ke ngumnumzana Paul Makiwa onobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association. Silokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lomtshayeli umnumzana Edwin Dlovu ongukansila wedolobho lakoBulawayo njalo engusomabhizimusi, yena othi lanxa lolu hlelo lukhangelelwe ukulungisisa ubudlwangudlwangu obusemgwaqweni, indlela lwenziwa ngayo ayiqondanga.
Amapolisa eZimbabwe Republic police alohlelo kobulawayo lapha kuluhlelo ke lokubopha ke izimoto zemshikashika lezi singathi ngama Honda Fit la mini michova amakhombi ke angekho emthethweni, kunye lezinye imoto nje ezihamba ke zephula umthetho zisima endaweni lapho kungamelanga zime khona, ezinye njalo ngezingena ke ama light e robot ke ebomvu kanti kuyabudingakala tizime baphakathi kwaloke lolo hlelo ke amapolisa kulo hlelo ke esingathi thina yebo kambe alulubi luhlelo luzama ukuthi ke dolobheni ke kube lomthetho izimoto zisebenze ngendlela eqondileyo. Mboni ngani hachi aso hlelo singalusola la kungakhathalekile ukuthi lo hlelo lwenziwe ngasiphi isikhathi, kodwa ke mboni ukuthi lo hlelo liqondileyo kuyadingakala ke ukuthi idolobho ke kube lomthetho izimoto mota zihambe ngendlela eqondileyo, njalo lezi ezifuna ukuthola abantu kube izimota ke ezilobisileyo zabhalisa ukusemthethweni zibhadala imithelo edingakalayo ukuthi ziyibhadale.
Kukhona okungaba kusenza ukuthi abantu bengalandeli imithetho ikakhulu bona laba abemshikashika ukuthiwa ibababotshwayo, kuyini kahle kahle bayenza ngabomu na kumbe kudubeka ukubangela ukuthi bagcine besebenzisa imota zona lezi?
Yebo kambe lolu hlelo lukhona lwenzakala edolobheni lakoBulawayo ke kubotshwa ke kwezimoto zonalezi ezemshikashika, kodwa ke eqinisweni labo bantu asobantu abazenzayo kumbe abazenzisayo ngumumo welizwe, umnotho welizwe uphansi uwile, akula msebenzi, akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezimuli zabo, bahambise abantwana esikolo bathole imali zokubhadala amarenti abahlala khona, bathenga bakhangele izimuli zabo njalo ukudla baphile abantu yikho sibona ke imoto zemshikashika siba zinengi ke umuntu angathola imali secabanga ke ukuthenga ke imoto yemshikashika kwenzela ukuthi aziphilise yikho kasinike siwasole kangako kodwa kumele sikunanzelele ukuthi konke khona lokho kubangelwa kuyini kubangelwa ngumumo welizwe umumo welizwe akumanga kuhle kwezomnotho akula misebenzi akula mali akula njalo ezombusazo eziqondileyo abantu ke abaphathekanga kuhle elizweni yikho ke sokuyindlela ukuthi abantu baziphilise ke yikho sithi mina lanxa nje kudingakala ukuthi ke kube lo mthetho kulandela umthetho elizweni kodwa ke okunye ke kubangela ukuthi ke abantu benze nale ndlela benza ngayo kungabi lo mthetho ke ludubo lukhona elizweni kulokuhlupheka okunenge okukhulu kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukansila wakobulawayo njalo ngumtshayeli obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenew zimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo elakwele Namibia umnumzana Benadas Swartboy uthi umanyano weSADC uyekelela eleZimbabwe liqhubeka licilibezela kukhetho sonke isikhathi kungenziwa lolu khetho. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi isiphathamandla somsakazo weZBC umnumzana Robson Mandu usemiswe umsebenzi ngemva kokucela ucansi kumsakazi uFarai Juliet Magada osebenza laye khona le eZBC. Leli phephandaba lithi lile milayezo edlula imizuzo efika phose amathumi amabili ekaMandu ecela ucansi kumagada obefuna ukuphiwa imvumo yokusebenzela eHarare. UMandu ubikwa esithi ubesithi engaphiwa icansi uzavumela umagada ukuthi ayosebenzela eHarare asuke kobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabonga njalo sasazi beStudio 7 labadlali beStudio 7. Ya eshini lokudabuka okukhulu kakhulu ngalo baba lo othilizwe liyakhiwa liyaphambili. Angazi ukuthi bayakha phambili kuyaphambili kuphi. Ngoba ilizwe balibulala since baqala ukulibulala beqala ukubusa ngoba kulanto edevelopayo abayiyenzayo. Just ukuvuselela lokho okwafayo kunye nokunye. Imgwaqo nanku umgwaqo ungabheka umgwaqo uma usuke eBridge lapho siyabamba iBlawayo. Umgwaqo ugubhekile. Amakhampani abalekile amaningi abantu bayahlupheka bajoyina umhlaba wonke ke lama ukukhuluma elizweni labukhulu ukuthi kweZimbabwe vele abantu sebekubheka nje njengomuntu nje ohluphekileyo umuntu ongenancedo babhizi manje bafakana ezikhundleni akula nto abayenza bafuna ukutshontsha bafuna ukuqedelela ilizwe. Ilizwe libolile leli libona ukubona kuhambe ngofolosirod usuke eBulawayo seluqala ubheka umgwaqo ukuthi ugubhe kanjani angazi ukuthi bona ilizwe abathi balilakha lini hayi la abantu bazihluphekisa shef and sazohlupheka abantu bakithi sazohlupheka okunye lezizoyibona abantu uma besuke eBedbridge besiya kobulawayo sukuyamele bathenga isikepe ngoba kugubhekile lapho amaphotholo akulungiswa lutho usethi baprotekthe into zabo lezi abazijontshileyo kwamanje baphume kahle bavume ukuthi badliwe bengajontshi amavoti. Umthetho siyawazi asike ukuthi abantu uma bengekho kuphalamente lapho abafundanga siyakwazi yonke into eyenzakalayo siyayibona asike ukuthi siziphukuphuka.
MaStudio 7 ngabe livuka njani ma-councillors akobulawayo. UDavid Coulthard is a senior member who deserves ukuba mayor wakobulawayo. Angazi ukuthi lo munye othisha ngokuthi bakhethelwa bakhethelwa vele ubaba nxa umuntu engubaba ekhaya uyatshaya umthetho so uchamisa uyafaka iwedi from iHarare kunanani mina liye ngumndenze nami kobulawayo into eselikhethana ukhethiwe lo muntu akazange kuthiwe detectorship hayi ukhethiwe ama councillors wavotelwa wafaka ama objections azange kube lomunye ofake i-objection dalo umsekeli wakhe waba same story futhi singabile ingqondo yokuhwaba yokuhwaba i-5 years yaphela sizokhetha omunye futhi umunye
umlayezo lo wawuhambiswa indawo zonke eziyathelene nezimbabwe ukuthi amabhoda avalwe from 7 sisebenzisane sonke ngoba ukuthula ngokwethu sonke abasemazweni nalawo aseyakhelane nezimbabwe abazame kakhulu ukuthi 7 October amabhoda babe sethole amaphepha okuvumela ukuthi bayoyenza shutdown laba abangavunyelwa khona bangazuki abafuna ugwalo lokuthi ama-embassy avale the whole world la kune-embassy yezimbabwe khona asizameni sibili ukuthi sibe siyobambisana bavale ama-embassy angasebenzi kwenzela ukuthi mnangakwa e-AU e-sadiki e-EU sonke nalo commonwealth sizobona ukuthi si-serious
linjani bani ku-studio 7 hey awone indaba le yezitawana le hayi indaba le lamahambisandala kahle le kutona utana tola omama bethandana wota amadodara ayithandisina wota ayinto akhona la vele ayiyenzela usisilana umali esile njengize efake i-odio la esitiya usize file ngazofile omunye umama sibini aye into yakhona vele ayikho rayithi
ye ngabe livuka njani basakazi bethu abahla be-studio 7 ye igama ngumprovise 7 ngikhona lapha ePitori eGauteng
laphana nangubaba uDube laphana nyamuzwa uyaphawula laphana uyakhuluma ngendaba yeGugground iGugground la manje abantu basasele inhliziyo ezibuhlungu so engathi kwakuyimpi ayisilwa ne-PF sapho no laphana uyaphazama laphana ubaba uDube akazama ukuthi elungise lento leyo engakhuluma into engasiyiyo umnumzana witness Dube
mbalekile isikhathi kengedlulise lokhu bantu kengedlulise lokhu siyabonga isihlobo sami siyabonga isihlobo sami basakazi abahle labalaleli lonke bengile sicelo mina nje sibona ukuthi umdala wena into zithi ungukhumalo wenu lowo ogugela egoli ngokuswela ingqondo ngani uyayekile ube kwethukuthamisa ngani uyayiqada indaba engabuya ngazokhontesta yena aba ngupresident phela sibona ukuthi umqondo wakho ungaphi kulokwethukuthamisa ethukuthamisa emini kuyi-TPC ebusuku uyizanu kuthuka ukudelela udelela thina kade yelithamisa wagugela egoli ngokuswela ingqondo lakathesi lokhu efuna ukube uwena izinto lekuvoteni kabuyi ofuna ukubathunebeza abantu wakhe ngobani siyacela ukuthi ngani uyakasihloniphi umdala wento okuthiwa ngukhumala uzithi ungumdala akula mntu omdala olengqondo ezibolileyo njengalezo izibolile ingqondo yesazama ukuzezela ube kwethukana lwechamisa indaba engabuye ezokhontesta yena akula mntu omdala olengqondo ezifileyo njengalezo siyabona
cha itshola njani balali be-studio 7 ngofela iqinisa lokhulumayo uyazi amadoda ezanu p f nabafazi bakhona uyazi bafana naloya umfazi indoda leya edlisiwe edliswe ngumfazi ngoba nje indoda edliswe ngumfazi phela konke lokho okushiwo ngumfazi iyakumamela umfazi engathi akube nje iyakumamela kuyafana nje exactly nomnangagwa umnangagwa uzenzela umathanda nje uyazikhethela uzingenela ngale aziphumele ngale angazi noma umnangagwa nama-advisor unawo noma akazisebenzisa ama-advisor angazi ngoba the way ozikhethela ngakhona abantu abaseduzane naye surrounding him ukuthi vele uzikhethela ifemily yakhe nje ukuthi ifemily yakhe akube yiyo emsupporta ifemily yakhe akube yiyo vele ohamba nayo kodwa kube kukhona amadoda abanjengabo gawule labo if ngabe kuthiwa mpela ngabadoda mpela lawo ngabe ngithi hayi badlisiwe labo umnangagwa wabadlisa ngazi ukuthi ma ngabe behleli bonke nje nabo umnangagwa lapho kutsho ukuthi kukhona umnangagwa obachuphela khona ngozipho bafakele ekudleni ngoba the way umnangagwa abamsaba ngakhona abangakwazi ukumchallenja ngakhona akusi madoda la ngamadoda ngamabhulugwe nje yabo gawule labo bochuma labo bonke labo bonetuzana hayi ngamadoda ngamabhulugwe nje ngoba ungathi nje into nje vele abayihlalele lapho kuzame ukuthi bona bavume nje lokho okushiwo umnangagwa bengakwazi kona ukuzilwela bangakwazi ukuzikhulumela abakwazi phela ukumchallenja umnangagwa angazi ukuthi mpela ama-advisor kahle nawo athini ma kuyukuthi azobona umnangagwa uma angena azidilikele nje phezu kwaba futhi akababoni ukuthi ubona ngathi izalo ngeyakhe i-1 nezibhabhe ikhampani yakhe
l lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lisithumele imlayezo emfitshane engedluli i-2 minutes. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Ngesikhathi umhlangano we-United Nations General Assembly uphela kunyanga kaMpandula, abakhokheli bamazwe omhlaba baveze imizamo yokulwisana lomkhuhlane wofuba we-TB ongumkhuhlane obulala abantu abaningi emazweni omhlaba. Umkhuhlane wofuba we-TB usuleminyaka uhlasela abantu emazweni omhlaba. Kucatshangelwa ukuthi umkhuhlane lo uqhubekela phambili uguquka njalo ubulala abantu abaningi. Naloba umkhuhlane we-TB uvikeleka njalo uselapheka, uqhubekela phambili ubulala inkulungwane ezine ngelanga njalo uhlasela abantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu. Ngumkhuhlane oyejayele ukuhlasela abampofu abangela kudla okwakha umzimba lalabo abangafinyeleli ukwelatshwa. Emhlanganweni obukhangela umkhuhlane wofuba lwe-TB lo, abakhokheli bamazwe omhlaba babetha izinqumo okufanele zigcwalisiswe ngomnyaka ka-2023. Izinqumo lezi zigoqela ukufinyelela lokuvikela abantu abasengozini yokubamba lomkhuhlane abayisilinganiso sokungamachumi ayisithiyagalolunye ekhulwini, i-90% lokwelapha abantu abalomkhuhlane we-TB ukulungisa umuthi owodwa owokuvikela abantu ukuthi bengabambi lomkhuhlane, lokubona ukuthi imali zokwenza lokhu ziyatholakala. I-Melika isebenzisa inhlanganiso ye-USAID isisungule inhlelo ezintsha ezisekela amazwe athiyeneyo ukulisa umkhuhlane wefuba owe-TB. Lokhu kuphakathi kwenhlelo ze-USAID ezemali edlula izigidi ezingamakhulu amathathu lamachumi ayisishiyagalolunye, 394 million, ezihlose ukulisa umkhuhlane wofuba owe-TB ngomnyaka ka-2023. I-USAID izasebenzisa imali efika ku-$8.5 million ukwengezelela usekelo lwenhlelo ze-TB endaweni ezilokulisana ikakhulu endaweni ezilabantu abasengozini yokubanjwa yilomkhuhlane e-Ukraine, Afghanistan le-Burma. Ngasikhathi sinye ilizwe elilodwa kumbe amabili aqakathekiswa i-USAID kunhlelo zokulisana lomkhuhlane wofuba owe-TB zizaphiwa enye imali edlula i-$15 million kuwona lomnyaka ukuze zisungule inhlelo zokuhlola lokwelapha lomkhuhlane. I-USAID isebenzela ndawonye le-Smart for TB Consortium ekhokhelwa yi-Johns Hopkins yasungula uhlelo lokucwayisisa ngokuvikelwa kwabantu ukuze bengabambi umkhuhlane we-TB ngenhloso yokuba lomuthi ovikela lomkhuhlane okwesikhathi eside. Njengenhlanganiso epha imali eningi ekulwisaneni lomkhuhlane we-TB, i-USAID isiphe i-$4.7 billion eyokumisa umkhuhlane lo kusukisela ngomnyaka ka-2000. Isebenzela ndawonye lezinye inhlanganiso, i-USAID siphephise abantu abedlula i-75 million. Umzamo lo osanda kusungulwa uveza ukuzinikela kwe-USAID ukuqeda umkhuhlane wofuba owe-TB emazweni omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. konke lapho yakhona ungikhumbule. Remember me, ingoma kaLucky Dube sigubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani esikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu e-Amnesty International ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba qathu ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo besithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Igama nguChris Gande kodwa lingakhohlwa, silazo ezinye ngo-half past seven zonke ntambama.